ukuqala kusengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma RTGS lemali yethu ekuma bond sokuhovala kathesi ukuthi ayilingani le US dollar. Okwesibili kusengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu amankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okuphekisa lokunjalo uzatholisa ukuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu malanga ngamalanga yinto ezinye eziyabe zithenge ngaphandle. Yikho-ke okungango ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa kungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. Njalo lokuthi sokuhobala ukuthi ama-RTGS yethu lawa asukela kuma-bond alingani US dollar.
Manje lona udaba lokubana unama bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisuwo dubo njalo ayasebenza, ukubona njani?
Ye, ukusebenze ngabe sebenza, kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi bekwanisa ukwenza sithi thina yiku-restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangikhona yena le esithi thina iyasebenza iyabe ingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela. Yikho-ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathintambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho-ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempilakahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy, uzathola ukuthi amagesi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe, njalo imali yethu ebhadalwa la ngabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho-ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathiseke.